Isinqumo lesi sibikwa sabekwa ngamalunga eSchool Development Committee iSDC esikolweni esibikwa silabantwana abangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Usobhuku wesiqintini lesi semazambane, umnumzana Mbuso Mazambane uthi abantwana phose abalikhulu babhekane lohlupho lolu.
Dalanga iSchool fees edluleli phambili. Noma ebasile uyabuyela emuva ukuze ugrade yakade ayifunda so ukuze aze abhadale kumbe aze atshengise ukuthi uyakhipha unxa enye yaleyo mali asengacela ukuthi enye uzayiletha nini base bangamedlulisa bezwe ukuthi enye yakhona uzayiletha nini. Umthetho lo kuthiwa wabunjwa i-SDC bakubeka njalo kukaphumi kuhla kukabi lo mhlangano wabazali kodwa ikuvulwa kwazolekhe kumi kunjalo abantwana vele phose bangaba phakathi kwebobuningi wabo buyi 636 mbona ngani kungaba le 100 kuphela abangekho kulolu.
Omunye umzali olomntwana esikolo unkosikazi Deliwe Masuku esikolo seSebhumane Primary uthe isikolo sifuna imali njalo usethengise inkukhu kanye lembuzi ukuze ayebhadala.
Waqotsha esikolo nguyedi emqotshela ukuthi kabhadalanga ischool fees. Kwaba buhlungu emoyeni wami ngaze ngathatha imbuzi yami eyilezinyane elincane ngayishisa izinyane ngayihambise esikolo ukuthi ebhadala. Bafika bayala ngayidlulisa ngayithengisela omunye owemashopu eseBhumane wangithengela nge-$30 ngahamba ngabhadala. Yikho ukuthi umntwana ebefunda bathi uzabe lokhu efunda kwaseneso sikhathi kodwa isikole dangisiqedanga bathi ngihambe ngelayithi sandi eChangani ukuze ngiqedise isikolede somntwana.
Unkosikazi Senzeni Moyo uthe sebeke babuza ababalisi esikolo ukuthi kwenzakalani babatshela ukuthi abafundisi abantwana abaphindiswayo.
So amanye amamisi sathi sikhamba siyabuza ukuthi kanti uhamba njani. Bathi njengoba libabona mama abantwana asibafundisi thina abantwana sifundisa abantwana kabili. Ngabantwana abahleziyo bona laba bafundi kodwa abanye abantwana befunda. So siphakathi kohlupho olukhulu asikwazi ukuthi luzaphetha ngani.
Unkosikazi Sithabile Dube ngomunye othi abantwana bafunda nzima njalo yena njengomzali kuthiwe ayethwala inhlabathi njengembadalo yendleko zesikolo.
Wabe sithi kimi bona babotshiwe. Babotshwe isikolo. So xa bebotshiwe kumele bona benze intando yabo. Mna kangibuye ngizosebenza mfuze indlu ethethwe yisavunguzane ukuze umntana amafunde. So ngiyakhona kusasa nge-weekend ukuze umntwana isikolo ayifunde u-grade 5 engaphindi u-grade 4. Thina vele siphila nzima nxa ungathengisanga inkukhu esikolo sethu umntwana vele kafunde. Amabhuku i-school fees. Abantwana vele bathwele nzima isikolo sesebenzi. Uyaqeda iviki engayanga esikolo lobefika bemfake esihlahleni engafunde engabhala.
Isiphathamandla senhlanganiso eZimbabwe National Educators Union umnumzana Thembelani Dube uthe kuyadabukisa kakhulu ukuthi umphathisikolo nguye owenza ukuthi abafundi baxotshwe ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo. Ethi lokhu akusomlando wabantwana njalo lokhu kubekwe obala esisekelweni sombuso weZimbabwe. Ethi njalo ukungaphumeleli kwabafundi ezikolo zaseMathebeleland North kutshengisa ukuthi kulenhlupho eziningi mayelana lezemfundo.
Thina-ke njengenhlanganiso yababalisi iZimbabwe National Educators Union sizwasiwa lokudana kakhulu nxa sithola umbiko wokuthi kulowo mphathi isikolo esikolo seSebhumane eNkayi eprimary ovimbela abafundi ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo ngenxa yokuthi kababhadalanga ischool fees. Ngithemba umphathi isikolo uyakwazi ukuthi ukubhadala kweschool fees kakulani lo mntwana wesikolo. Abantwana kabayekele baqhubekele phambili. Nxa umntwana ethe waphumela ezifundweni zakhe kumele adlulele phambili. Ukungabhadali kwefees kakulani lo mntwana kubhalwe kusekelo sombuso sethu esisebenzisayo. Kwezokusithi-ke kule indaba yezikolo eziprimary eMathebeleland North ezitshaya 0% ezingu-29 sizwa silokudana kakhulu okuveza sobala ukuthi lungabe lukhona uhlupho olukhona emaNdebeleni. Kungabe kuyikuthi mhlawumbe ababalisi abafundisa kulezo zikolo kabe nelisi ukuthi bafundise ngolimi lwaleyo ndawo, kumbe njalo kuyikuthi i-infrastructure kuleyo sikolo kulezo zikolo kungabe kuyedala ukuthi kungafundwa kuhle. Sikhuthaza-ke uhulumende ukuthi akhangele lolo daba athuthukise lezo zindawo.
Kuviki edluleyo kuvele ukuba izikolo ezingamachumi amabili lasichiya kalolunye. Azila ngitsho lo mntwana oyedwa ophumeleleyo ezifundweni zika grade 7 ngomnyaka ka-2017. Lokhu kwenzakala kuvele kugcwele ukukhonona phakathi kwabantu beMandebeleni ngenxa yokuthi abafundi abaphumeleli ezifundweni zabo ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukulethwa kwababalisi abavela kwezinye izigaba abangakhulumi ulimi lwabantwana ababafundisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.